akula information abantu abayiphiwayo. Kuthule nje siyabe sisizwa amahungahunga kodwa kungela buqiniseko obukhona ukuthi esigabeni esinje kulabantu ababanjiweyo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Kulobunzima obukhulu ngenxa yokuthi abantu abaphiwa imbiko akula ndlela zokunika abantu imbiko emaphandleni. Yikho lolwazi lwe-COVID-19 lusilela kakhulu. Labantu bengakuthathi serious indaba ye-COVID-19 ngenxa yokuthi akula mbiko ebambekayo kumbe ngithi lesizotha abantu abayiphiwayo. Indlela abantu abathola ngayo imbiko yindlela zabo WhatsApp kumbe ngithi social media, akula formal channel.
Abantu bayenelisa na ukuthi bahamba hambe kumbe bayavinjwa njengalokhu esizwa kusenzakala emadolobheni?
Ama restrictions afakwe nguhulumende okuvimbela abantu ukuhamba eqinisweni a-affecta kakhulu abantu bemakhaya kungenxa yokuthi okokuqala vele i-transport iyahlupha ngenxa yalama restrictions, sokusiba worse ukuthi kuthola i-transport. Okwesibili, ama-services abantu bemakhaya, ama-services amqoka bawathola kathana, izibhedlela zikhathana. Akula ngendlela abantu abangafinyelela ngayo izibhedlela iningi labantu ngaphandle kokuthi bagade izimota. Kungakho-ke nxa izimota zingasekho abantu sokusiba nzima ukuthi bahamba hambe bethola ezempilakahle bethola okokubaphilisa. Kungakho ke siyananzelela njalo ukuthi indlela uhulumende akubeke ngayo ukuthi ukuze umuntu ahambe kumele aqale athole incwadi evela ku-district officer wemapholiseni kumbe ngithi u-station officer wemapholiseni. Kuyindlela ehlukumeza kakhulu abantu bemaphandleni. Kungani ngisitsho njalo? Ngoba uyafumana ukuthi isigaba zemaphandleni esinye singaba 90 kilometers from lapho kulo officer in charge khona oyabe esesenta. Sithathe njengokuthi eLupane umuntu osuka eDongamuzi osuka esiziphile ukuze azobamba iLupane kumele ahambe ummango omude. Kungakho kuzasuka njani ekhaya lakhe ezodinga incwadi ku-officer in charge? Iyabe seyibanjiwe futhi ngamapholisa endleleni ukuthi uhamba engelamvumo.